Uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola ukutshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungandi kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa, okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Siyezokuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi uyikubotshwa mhlobo bani, okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo, uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani. Into zangikhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent, ilizwe elikhululekileyo. Akubonisi ukuthi ilizwe lile-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabo-Smith zingene kwi-independence. Sathi nge-constitution enja asikliyeni into ezinjengalezi, but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi ba befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Uyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba bathathwa ngendlela efanana nalaleyo sebahamba bahamba zange aziphinde sibabona. So angeke sithi ufuna ukwethusela, bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani, ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone, kodwa ngendlela laba abantu aba-operat-a ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazo. Singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kanya sibili it's a serious issue.
I-Blue Roof yindlu yebandla yini?